into esoleka yesibili le enzwe libize le America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma sanctions labanye abathize abagoqela abanye ababagama ngokuthi bebarigama election into ezisa usizi into thina kade siyikhangelela njengezulu eZimbabwe yikubana ama sanctions lawa ekhithwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izithezo zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhanya thina sikhamba sibili kuyakufana ngokuthi uyakudriva imota eyabibambi i-handbrake but thina sibe siyidriva leyo mota ibambi i-handbrake so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma uyamzakala ukuthi hhaku kulahlelwe kathana izithezo lezi bona uthini
njengenjalo abantu bezanup f bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyizimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. I-America njengelizwe ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathengiselani la ngisela budlelwane kunje lami ngingufortune Mlalazi ngilelungelo lokukhetha ukubana umsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye uDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuni ukukhuluma laye ngiyabolekisana laye naye imali kumbe angibolekisani laye. Uhlupho lukhona eZimbabwe olukhulu kayisiwo ma-sanctions afakwe i-America nama-sanctions afakwe izanu efakela abantu beZimbabwe ama-sanctions okusela ama-sanctions okudlwangudlwango okutshaya abantu lokubopha abantu okungekho emthethweni kwechelo zopolitics yiwo ama-sanction amakhulu esikhala ngawo sesifiso sokubana alubana iZANU-P F lobuthungameli bawo bayawakhipha lawa ama-sanctions ebantwini baseZimbabwe.
Ye siyakuzwa kakhulu baba Mlalazi, lapho uyazwela baba Msaka ukuthi uthi hhayi ama-sanctions amakhulu kumbe ngithi izithezo zenotho zipha bona abantu libandla leZANU-P F kona uthina ngakhonokho
lokhu kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhayelele ukuthi ngase kufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporta i-America kulalapha esithi khona kumele sifike isikhathi sokubana ngaso sokuyinto evela phandle kwelizwe kuwumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulalele ilizwe kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu be-opposition kunjalo nje babe besupporta umthakathi ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehleni abantu ukuthiwa hhayi iZANU-P F yehlulekile ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokubusa
saka ukuthi uthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hhathi abantu bakwele Zimbabwe lapho-ke uthi hhayi phela lapha elebeleka likhangele lokuyana komhlabathi njengolokhu uhlala kukhulunywa ngabantu beZANU-P F wena uyibeka njani khona
umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngaphi. I-America kayitshontshi golide eZimbabwe. I-America kayitshontshi ithimba elupane. I-America ayitshontshi diamond eZimbabwe. I-diamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje. Yikho mina lo msanga sihawula namhlanje sizizalwane zeZimbabwe. Amanye amazwe ase-Afrika athi lokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphetsheya. Yebo abavumelani entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana soke isikhathi sepolitics. Ungakhangela la eSouth Africa kulama election lonyaka. Abantu be-ESF bayakhampena afreely. I-ANC yakhampena iyavumela ama-parties ukubana kabakhampene bachothoze uhulumende. EZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda. Baningi abantu asebafayo opartithini yabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwala emgodini ngenxa yezana. So-ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi.
Umzombuzakhe uthi lina kuZANU-P F inabathakathi bezigodo sibili lilo yakusemini hayi khona ukuthi ngamazwi abephakela izithezo zenotho.
Ukubana umnumzana uMlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezithezo zenotho imzekeliso yakhona ingaphi njalo kule lizwe yini lapha e-Afrika elokuthi lalo alile abakhuluma leyo language wonke amazwe e-Afrika ungahamba kathesi khona le-DRC bayabulalana ngenxa yamadamoni abalama-sanction